Salibonani kusihlwa lithubelihle ukuba lapha kulobu busuku lokuma kulindawo. Mina namhla kuseni ngisiza ngisehle endleleni bengingekho ngithandaza ngilinde enkosini futhi ngisiza endleleni ngivule umfundisi womsakazo umfowethu Smith umzalwane osundu lonke limzwile namhla kuseni loba ngibani owena enhla ngiyakholwa yi-ohiyo. Omunye ubengitshela ngaye eChumayela njalo wathi kumele umvule kanjalo kwenzakele njengamthola kulokhu ukusa futhi ngembala ubekhuluma ngokuba isono siyanda kanjani emhlabeni lamuhla futhi waye futhi ngavula ngisiya phambili kancane isitishi kusukela kuleso futhi ngehla ngezwa okunye isikhathi ngifika lapha ngase ndlungela ukubona ukuba bengingaphuzanga ukuza esontweni lamhla ekuseni lapho ngingena ngakho silethuba elihle sibili ukuba lapha ngalobu busuku futhi lokukhonza enkonzweni yenkosi futhi ngikhuluma ngomfowethu Neville langombiko ngelinye ilanga kuliyinkosikazi encane udadewethu owasuswa kithi lo kwakungu sonke siyazi ukuthi kwakungubani kungudade uWeaver futhi ngicabanga ngendoda lapha ebhaphathizwa kulobo busuku kwa ngamphaphathiza kuleli cibi lapho bamletha lapha ngesihlalo esilamavili waye sifa ngemvukuzane futhi waye la lobo busuku nje ukuphila odokotela base bemdelile waye zakufa ngokusa okulandelayo futhi ngaya emzini wakhe ngazama ukukhuluma kuye ngokusiliswa ngokobuNkulunkulu futhi waqhubeka elokho ephinda ngangifanelanga ukuthi uze phansi kophahla lwami wathi ngifanelanga ukuba umfundisi abe sendlini yami wathi ngiyisoni kodwa wathi mnumzana kamfuni ukufa kanje ngakho uGrace Webber enhla lapha wangisa khona ngale ngangisanda kungena ngidiniwe ngivela emhlanganweni njalo lapho ngimthandazela futhi ngibalela umbhalo futhi wasindiswa khona ke wayengenelisa ukuphakamisa isandla sakhe kodwa wayefuna ukuxawulana lo muntu wonke yena nje kulento yenzakalayo kuye futhi lapho besaxawulana izandla ngabona umbono wakhe esiye silugini senkulu ephendula ngathi kulungile kuza kulunga konke kates futhi lokho iminyaka elithumi yesifico mnombili edluleyo futhi ube lokweqa ngaphezulu kwaleyo mvukuzane isikhathi sonke ngabe wafa ngazange afe ngemvukuzane waba lokusihlaselwa inhliziyo njalo kwambulala bamfaka phansi kwe-oxygeni wafa ngokuhlaselwa inhliziyo futhi ke bengicabange ekucine nje lapho abantu bephuma njalo bahlabela ngakho wayesefika uJesu yikho sibili lokho okwenzakalayo yena weza futhi wase silisa impilo yakhe okwa leyo minyaka elithumi lesificomenembili futhi ngacabanga kwakuhambelana kanjani lowo mfazi mhlawumbe kazange ebekwazi ukuthi wayekwenza njalo ngakho ke futhi wayengabakwazi kodwa ukuthi kwakuhambelana njani ukuba laleyo ngxenye lapho ngakho wasefika uJesu manje kulapho kungakafiki kancinyazana ngiyathemba ukuhlalela okukhulu kwami kwemhlangano ngiba lokwethuka sibili lamuhle kuseni bengibhincekile ngaya ukuyakhuleka futhi mina ngisekhaya emva lapha imuli ngibase nje eArizona njalo ukuze abantwana baye esikole futhi ngibuyile lapha nje ukungani nje ngiphumile ngiye zingela lo mfo wethu uWood leqembu labazalwane lapha ukuphuma ukuyazingela okwaleyi iviki ezayo sehla siya eKentucky futhi ngani bengise kwenzakele ukuthi ngifike ngelanga lapho uWeaver esiza futhi kulungile nje ukuthi ngibe lapha ngincedise umfo wethu uNeville kulo mcwabo njalo ngangizame ukukhuluma okunenge ngakho uyazi ebantwini abakhona nayo ngokuba ngicabanga enye yezinto ezimbi ikubona indoda kumbe umfazi ohlezi ekhonona ngihlezi ngicabanga uNkulunkulu ngihlalise khatshana lakho bona lokho kuyaqeda ukholo amandla isikhathi sonke uyazi uya nje ngiyazi lapho beluphala omunye lamunye wethu siza kuba lenye into enzakalayo futhi lento enzakalayo futhi ngiyazi lezo zinto ezincinyane ziyaqhubeka zibutheleleleka yilapho ukhula kumele zenze njalo kodwa ngicabanga enye yezinto ezimbi yikuba uSathane aqele impilo yomunye umuntu indoda endala ekhokhobeleyo kumbe umfazi omdala uyabona ngiyathemba ukuthi ngangafiki kuleyo ndawo ngiyathemba ukuthi nginga ukuthwala imithwalo yami futhi ngifike esigabeni lapho ngifuna impilo yami iqeliswe ngenkazimulo kaNkulunkulu isineke sakhe ububele ukuthula ubumnene lokugcwaliswa ngumoya ngcwele futhi enye yezinto zami eziqhakathekileyo ehlezi ngizwisa ubuhlungu empilweni yami kube yisimo sokwethuka lapho ngisiba lokukhathala futhi ke ngiyadinwa sibili ngizwa sengathi akule okukhathalelayo uyazi futhi lina lonke lani lilakho futhi kwenzeka ukuba ngilokudluliseleyo kwakho uyazi njalo ngezinye izikhathi kuba kube sibili njalo angenelisi ngikubopheka njalo yikho okubangelayo futhi ngiyafika ke esigabeni isikhathi esiningi ikakhulu ngobunengi baleyo mbono uyabona kuyangithola nje ngiyakhangela umuntu icabange lo ngumbono hayi kayisiwo yebo kayisiwo uyabona futhi kawuboni ukuthi kulendleko bani ehamba lakho lokho ngakho ke uyamangala ngakho ke ubusuqala ukucabanga kahle usu ngakho ubusiya eceleni lakho njalo uthi yeka kathesi kuyini esekwenzile ngilapha mina ngileminyaka engamachumi amahlanu futhi ngiyenzelanga inkosi ulutho futhi sengisiba mdala futhi ikuyini oh bantu ngakho ubususiba le lokho esikubiza ngokuthi ukuhlulukelwa abanye benu bazalwane abaphosa ukulingana lana ubudala liyakukhumbula lokho ababekubiza ngokuthi ukuba lokuhlulukelwa ubaba wayejwayele ukukhuluma ngakho futhi ngangimangala ukuthi wayesichoni njalo ke sengkwazi kathesa ukuthi wayesichoni ngakho ke uyafika lapho ozwa njalo okungekho kwakho okuqinisekileyo nguwe nje uyakwazi lokho bona uyakwazi lokho nguwe nje okwenzayo lokho ngakho bengizama ukuzithulisa kancane manje futhi ngilungiselele ukufuqa okukhulu lokho engimthembayo uyeza masinyane futhi ekudluleni kumele ngiye eNew York khona kathes futhi mina emhlanganweni khonale umkhankaso futhi ngehle ngisiya eShreveport futhi ke ngibuyele ePhoenix njalo ke ngizungeze intshonalanga umngcele weningizimu wale se United States futhi ke benza amalungiselelo aphesheya kolwandle kathes ukuqalisa ngokuphangisa ngemva kokuqala komnyaka mhlawumbe umbimbitho umabasa okunye oku njengalokho lapho uqala eStockholm kumbe Oslo futhi uzungeza umhlaba nxa singenelisa kulolu uhambo olulandelayo futhi manje ngingekhaya sengathi ngiyaphumula kancane ukuthi ngingathi ngiyabuyela kulokho engiyikho khona futhi sengathi ngiyavuseleleka njalo nxa inkosi ifuna ngiza kuphenduka ngesonto ezayo ngivela phansi eKentucky futhi nxa konke kulungile kuthandeke enkosini njalo lo mfo wethu Neville engelandaba awu ngizazama nje ukuba lenkonzo ngesonto elandelayo nxa inkosi ithanda njalo aluba ethanda nje njengomfo wethu Neville ngiza kuba lapho yebo nomzana yena unje ngoba nje nxa ethanda ngakho njengomfo wethu Neville ngithemba yena unjalo manje bona njalo ke ngiyazi masinyane ngiza nxa inkosi ithanda ngizabe sengisukile kini okwesikhathi esithile futhi mina imbiko nje emncinyane lapho ngidobha into encane enhlizweni yami njalo ke ngizwa ngifuna ukuzwakalisa kini liyabona futhi singaba lobudlelwano ngakho manje ngilemlutshwane yawo emhlanu kumbe eyisithupha eze kimi nje ngensuku ezilutshwane ezedluleyo futhi ngahamba insuku ezimbili lapha ngizingela osinti phandle lapha njalo ngiyangena eguswini futhi ngithathe impensele lephepha uyabona manje phose ngesikhathi kusiba mncwaba njalo sekukhanya ngiyayama isihlahla kwenye indawo nxa ngingekela ukulala ngiyaqala ukuthandaza futhi ke inkosi iyanginika ulutho ngiyaqala ukubhala ama notes amancane ngakho uyabona liyakwazi ngochoyo lapho siba wedwa futhi ke nanku lapho ngingena ngikubhalele konke ephepheni lokubhalela njalo futhi lapho ngibizwa ngiyagijima ngithathe iphetshana lami ngibe sengiqala ukukhangela kulo futhi ngibone ukuthi ngingaqalani uyabo yikho okwenza keleyo khona manje ngakho manje ngifuna ukunxa inkosi Thanda ukukhuluma nje ngizama ukwenza ukufinyeza leyo emkhulu imbiko emide uyabo lapho ukuthatha amahola futhi inkosi yangceda ngenza umsebenzi omuhle omfitshane ngakho eChicago ubusuku obedluleyo khonale phose imzuzu engamachumi amathathu njalo omunye umuntu weza wathi kangizange ngicabange ukuthi kuku kodwa ukwenzile ngakho imzuzu engamachumi amathathu kusukela okuphose kube ngamahola amabili lengxenye kumbe amathathu uyazi ngakho mhlawumbe ngingaphangisa ngalobo busuku futhi ngizuze ukuzijwayeza okuncane ngingalibambi isikhathi eside uNkulunkulu alibusise ngoba kungaphi lapho engiyakhona ngakusoze kube le ndawo enjenge tabanekeli leli lapha likhaya ikhaya elihlabusa futhi ngilo kuzwelana lemuli yakoweva njalo lo mzalwane oligugu onsundu lo ofile ngikhuleke kanye laye kancane engakahambi futhi isimilo esihle njalo usekhaya kanye loNkulunkulu manje futhi sekuphelile konke njalo umele uhambe loba sokuthena njalo sonke siyakwazi lokho ngakho si inkosi mayiphumuze imphefumulo yabo ngokuthula njalo ngolunye usuku sikhangelele ukuhlangana elizweni ngaphesheya lapho kungela mkhuhlane usizi kumbe ukufa kuze kube khonale asenzeni nje konke esingakukwanisa ngevangeli ngikhuluma ngokubopheka bengikhuleka ngakho lamhlanje kuseni wawungenzani nxa wawungela kubopheka ucabange nje ukubopheka kuyingxenye yokuphila lokho kungikhuthazile lapho ngicabanga lokho nxa wawungabopheki wawuza kuba njengodoli wamalembu wawungasoze ube lemizwa wakungasoze kube lulutho ongasebenza ngalo njengendoda lomfazi mhlawumbe nxa efuna ukwenza ulutho futhi bezama ukusebenza ndawonye futhi omunye wabo ufuna njalo futhi lapho isiza ndawonye ukuzo ufumane lokho asekwenzile laye ufumane bona ukubopheka ngeqiniso kulileta duze ndawonye njalo omunye umuntu akutshela ukuthi awu athi khumbula nje ngomfazi omncane owedlula ngaphansi ukubopheka lapho wena wawungalunganga ngakho kumbe indoda edlula ngaphansi kokubopheka lapho wawungalunganga ngakho futhi ke lapho konke sekuthethelelwe bona ukuba wezwa njani mayelana laye mina bo waphungu bona kumele ube lokubopheka yikho kuphela futhi nje cabanga mayelana ngemizwa aluba wangela mizwa kungelabuhlungu kumbe kungelalutho aluba nxa kwakungelabuhlungu la kancane wawungasoze ube lemizwa bona futhi nxa wawungelamuzwa ngakho omunye wemizwa yakho uyabungekho bona ngakho bona konke kulungile nje kungelani ngakho uNkulunkulu siphe nje umusa ukumelana lakho iyona nto nxa singema lalowo musa futhi sime lapho njalo sithi siyazi ukuthi lapho limpilo isidlule enkulu ingaphesheya lapho esikhangele ukuya khona futhi manje siyakhumbula ukuthi zonke lezi zinto kulokubopheka lokho abanye abantu bazama ukungenisa isiKristu ukuthi ukhululekile ekukhathazekeni uHatch awunjalo ukhululekile ekubophekeni oHatch uyengeza ukubopheka lapho usiba ngumKristu ngoba wawusenza loba ikuyini okufunayo usenza izinto santando loba ikuyini phandle le ungakhathali ukuthi wawusenza kodwa lapho siba ngumKristu uqobo isikhathi sonke uyasibuza ngiyathokozisa na inkosi yami aluba nginyezwa uvela kuye kuyakubeke kubophekene ukwenza ulimuke yikho lokho ukukwenza ube yilokho oyikho khona ngakho phezu kwakho konke ukubopheka kuyisibusiso indlela nje kuphela okukhangela ngayo indlela nje kuphela okukhangela ngayo bona nxa ungakhangela nje olunye uhlangothi kule akulani ukuba into uyicezule kanjani ulokhu ulenhlangothi ezimbili kukho uyabona ngakho ufuna ukubona inhlangothi zombili ngakho ukubopheka ngiyacabanga oh mina bo kuyini lokho ukubopheka aluba ngazalwa ngingela lokho ukubopheka awu aluba ngingazange ngibe lalokho ukubopheka ngangingasoze ngibe yilokho engiyikho khona
ngingasoze ngibe ngumKristu. Mhlawumbe kwakuyilokho ukubopheka okwa ngidonsela kuJesu Kristu. Bona, ngakho kube into eyisibusiso kimi. Ngakho ke njengo Paul washo, sengathi lapho waye lokubopheka kumbe enye into, kumbe okunye. Waye buze inkosi ukukususa kuye kathathu. Futhi inkosi yathi Saul wam, Paul, umusa wami wanele. Yena wathi, ngakho ngizathokoza phakathi kobuthakathaka bami. Ngakho lapho ngibuthakathaka ngiqinile. Bona, ingqe kusentandweni kaNkulunkulu kulungile. Manje ngambuza yena ngesinye isikhathi lapho kwakungihlupha kabi, kwakungesabisa. Futhi wangitshela phose iminyaka eyisificaminwembili kuma elishumi edluleyo. Wathi yena akusoze kukwesabise futhi njalo akusazanga kwakwenza. Hathi nomzana, ungakhathazeki ngakho. Ngiyakuzwa nje, kodwa ngiyakwazi ukuthi kukhona lapho. Kodwa ngiyaqhubeka njengoba akusange sabisi futhi. Ngiyabonga kakhulu ngalokho. Manje yena wayengathi akusoze kube khona futhi, njengokuthi nje awusoze wesaba futhi. Ngakho kuyintando yakhe ukuthi kwenzeke. Yikho ngiyakwanga futhi ngithi ngiyabonga wena Nkosi, ngizahamba leyo ndlela. Manje masikhothamsene amakhanda ethu okwesikhatshana nje ukwenzela umthandazo. Kungaba lesicelo esiqakathekileyo somthandazo, phakamisa isandla sakho. Nkosi, busisa omunye ngamunye wabantwana bakho. Baba wethu osezulwini, njengoba sisondela kwesakho esikhulu esobukhosi, isihlalo somusa, ngoba siceliwe ukubuya, siza phezu kokubizwa nguJesu Kristu. Futhi siza leminako yethu yonke, njalo siphosela phezu kwakhe, ngoba uyasikhathalela yena. Induduzo zobani leyo enkulu, ukwazi ukuthi uyasikhathalela thina. UNkulunkulu omkhulu wasezulwini, umdali, uyasikhathalela thina izidalwa zakhe. Siyathokoza ngalokho Nkosi. Induduzo zobani kulezi zikhathi esiziphilayo, lapho kukhangeleka ukwenelisa ukuzuza induduzo kungasikho kwenye into kodwa ilizwi lakho. Kuyinduduzo yethu, isithembiso sakho. Futhi esithembisweni sakho wena wathi sazise isicelo zethu, futhi nxa licela loba yikuyini ngebizo lami ngizakwenza. Futhi lazo zonke lezi zithembiso ezinkulu, celani futhi lizakwamukeliswa. Tshono kulintaba quphuka, futhi ungathandabuzi, njalo iza kuquphuka. Zonke lezi zithembiso njalo singadonsa kusukela kulokho nje esikucelayo. Izandla ziphakeme, bafuna ulutho Nkosi. Wena uyazi isidingo sabo. Siphe Baba, ngibeka umthandazo wami kanye lowabo phambi kwakho. Isandla sami siphakeme kanye lezabo. Nanku lapha kuhlezi phezu kwaleli tafula lapha, kuhlezi izifinyo lapha. Oh kanjani abantu abalokholo, ukholo lobuqawe Nkosi. Ukhanya ukuba nje yinto ongibusise ngayo ukwenelisa ukuthandazela abantu abakhulayo, loba ngapi, loba yiphi indawo, loba kungapi lapho ngiyakhona, yinto emayelana lokuthandazela abagulayo. Nkulunkulu, siza manje ngikhuleka ngokuqiniseka ukuthi wena uzakupha izicelo zalezi izifinyo ezibekwe lapha ebantwini abazicelileyo. Yeka isisa sakho sibe phezu kwabo Nkosi. Siyazwisisa ukuthi udade Hicks ulo wesifazana lapha ophaphe indlela yonke evela kwenye indawo ukuthandazelwa olemvukuzane, futhi ubefuna ukwazi ukuba angamletha ukuze afike lapha. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuba ulondoloze impilo yalowo muntu, kunikeze khona. Umzukulu wami omncane uMiki elele khonale egula futhi ehlanza, uloquqo olukhulu usanda kuphuma eminyango. Nkosi, ngiyakholwa sibe lokukhuleka kokholo lapho ukuba usukumisile, njalo ngilokubonga kuwe. Ngisizwa uququ lusuka emfaneni ngingakasuki endlini. Manje Nkosi, njalo ngiyakubonga wena ngazo zonke lezi zinto. Kathesi sokulithuba lami ukukhuluma ngelizwi lakho. Siphe ilizwi lakho Nkosi, ilizwi lakho liqiniso. Busisa imphefumulo yethu, njalo usiphe umusa esiwudingayo ukuze sikudonse ezithembisweni zikaNkulunkulu kulobo busuku elizwini, ukusixasa phakathi kweviki yonke leyi. Kunikeze, busisa umalusi wethu lumphefumulo oliqawe, umkakhe, abantwana bakhe, amadikoni, abaphathi zikwama layo wonke umuntu ongenayo kumbe ophumayo kulesi sakhiwo. Kuphe Baba, ngebizo lika Jesu Kristu siyazicela lezi zibusiso. Amen. Manje ngifuna ukubala kusuka ezindaweni ezimbili zempalo yenkosi. Ngifuna ukubala kuqala ebhukwini lamahubo, ihubo 86. Njalo ke ngifuna ukubala kuMateyu ongcwele, isahluko 16:1 kusiya ku-3. Futhi ngifuna ukubala isigaba saleli hubo, athi lonke kodwa kusehla kusiya fika phose indima 11, okudlula kancane ingxenye yalo. Futhi ngifuna ukwazisa lokho nxa ngingabiza isihloko ngingakashumayeli ngaso isikhathi sokubambana lesibonakaliso. Isibonakaliso sesikhathi sokubambana, lokho kuzwakala sengathi inkinga. Isikhathi bona sokubambana, isikhathi sokubambana yilokho kuyikho manje, futhi isibonakaliso saleso sikhathi sokubambana phakathi kwehubo, umkhuleko kaDavide, ihubo: beka indlebe yakho onkosi ungizwe, ngoba ngingumyanga ngiyaswela. Londoloza umphefumulo wami, ngoba ngiqotho. O wena Nkulunkulu wami, sindisi inceku yakho ethemba kuwe. Yiba lomusa kimi onkosi, ngokuba ngikhala kuwe usuku lonke. Thokozisa umphefumulo wenceku yakho, ngokuba kuwe onkosi ngiyawuphakamisela umphefumulo wami. Ngokuba wena Nkosi ulungile, futhi ulindele ukuthethelela, njalo ugcwele umusa kubo bonke abakubizayo. Beka indlebe onkosi ekukhulekeni kwami, ulalele ilizwi lokuncenga kwami. Ngosuku lokuhlupheka kwami ngizakhala kuwe, ngoba uzangiphendula. Oh, akukuhle lokho na, wena uzamphendula. Phakathi kwabonkulunkulu ngakula onjengawe, oh Nkosi, futhi akula imisebenzi efana nale misebenzi yakho. Izizwe zonke ozenzileyo ziza kuza zikhothame phambi kwakho, oh Nkosi, wena uza kudumisa ibizo lakho. Ngoba wena umkhulu, wenza izinto ezimangalisayo, unguNkulunkulu wena wedwa. Lalela manje, ngifundise indlela yakho, oh Nkosi. Ngizahamba eqinisweni lakho, bambanisa inhliziyo yami ukuze iyesabe ibizo lakho. Ubuye bona, bambanisa inhliziyo yami ukuze iyesabe ibizo lakho. Ngikhuluma manje ngokubambana lesibonakaliso sesikhathi. Manje esahlukweni 16 sikaMateyu ongcwele, abafarisi kanye labasadusi beza bemlinga yena, bacela kuye ukuthi abatshengise isibonakaliso esivela ezulwini. Futhi yena wabaphendula wathi kubo, kusihlwa lina lithi umkhathi uza kuba muhle ngoba isibhakabhaka sibomvu, lekuseni liza kuba phansi umkhathi mubi lamuhla ngoba isibhakabhaka sibomvu futhi sinyukubele. O lina bazenzisi, liyakwazi ukwehlukanisa umumo wesibhakabhaka kodwa alingeke lehlukanise izibonakaliso zesikhathi. Inkosi yengeza izibusiso zayo ezilomusa ekubaleni kwaleli ilizwi. Manje sikhuluma ngalokho ukubambana, isikhathi sokubambana, isibonakaliso sesikhathi sokubambana. Wona uJesu waye elapha kulo umbhalo wokugcina esiwubalileyo, yena waye ekhuza abafundisi ngokwehluleka ukwehlukanisa isikhathi kumbe isibonakaliso sesikhathi. Manje lokho kuhlezi kuyinto enkulu ebantwini, bona ukukwanisa ukwahlukanisa isibonakaliso sesikhathi leso ophila kuso, ngoba uNkulunkulu ukubhala sobala ukuze kungabi lamuntu ongakuphunyuka. Manje ngokujwayelekileyo bengingabuyela ngithathele kwabanye abafundisi ezinye inceku zenkosi esikhathini seBhayibheli, njengesibonakaliso ngesikhathi sikaNowa, isibonakaliso ngesikhathi sikaDanyeli, futhi lokunjalo izibonakaliso ezijiyeneyo. Kodwa ngifuna ukukwedlula lokho kulobo busuku ukugcina isikhathi ukuze senelise, kodwa kuhlezi kuyindlela kaNkulunkulu isikhathi zonke. ukubanika isibonakaliso semvelo sesikhathi ukuze umuntu wonke umuntu akwazi nje ukuthi kuyisikhathi bani bani futhi laba abafarisi babemele bakwazi isikhathi sabo kwakumele bakwazi ukuthi isikhathi siyini yena wathi kwenye indawo aluba lalingazile mina lalizaba lwazi usuku lwami bona kukhulu into enkulu leyo esizwisisayo bona kungela kuzwisisa yikho abahlala bebuza kuba prophet ngakho bathi futhi wayelokuzwisisa ngembono evela enkosini futhi ilizwi lenkosi leza kuba prophet basendulo bona babelokuzwisisa ngelizwi lenkosi ngaba prophet futhi ke aba prophet bapha isibonakaliso njengoba enye indoda yalala ngomhlubulo okwesikhathi eside futhi ke wachibidika waselala ngomunye umhlubulo enye indoda yahlubula izigqoko zayo njalo kulezinto ezininge abazenzayo ukutshengisa isibonakaliso leso ababephila kuso futhi manje siyakwazi ukuthi uNkulunkulu lo owenza amazulu lomhlaba njalo wabeka umsebenzi wakhe ukuthi yena wayeza ucaza isikhathi sakhe ngesibonakaliso lo uNkulunkulu uyaphila namhlanje ngakho thina kumele enye into lapho sibona isikhathi esiphila kuso kumele kube lenye into leyo omunye umuntu emeqayo kwenye indawo bona ngokuba uNkulunkulu angeke avumele lezi zinto zenzakale engasiphangi isibonakaliso esiqotho lapho esinga zwisisa khona manje nansi lamhlanje ukuthi abafundisi asikubali kuhle kunjengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi abazange becabange ukuthi kwasokuyisikhathi babe cabanga ukuthi babe phila ngokuthula ngaleso sikhathi ngakho ke babengakhangelelanga uMesiya futhi uJesu uthe ukubuya kwakhe kuzakuba njengesela ebusuku lapho abantu bengananzeleli ukubuya kwakhe kodwa kwakulezinye zezintombi ezaphuma ukuyomhlangabeza yena ingxenye yazo zazilamafutha ezibaneni zazo njalo belungele babengakhangelele leso sibonakaliso futhi yibo labo engikhuluma kibo kulobo busuku bona kulabo abakhangelele leso sibonakaliso manje isibonakaliso sokubuya kwakhe lezi zibonakaliso ziphiwe inkosi ziphiwa kuphela kwabakholwayo abangakholwayo kabakuboni ziyaveqa phezulu futhi kabakuboni futhi manje kuqinisekile nje ukuthi ingilozi kaNkulunkulu ingama kulikundla kulobo busuku njengoba kuqinisekile njengoba ngilikhangele njalo ngingabe ngiyikhangele kumbe wena ungabe uyikhangele futhi ngingeke ngiyibone kumbe ngingayikhangela futhi wena ungayiboni manje uyakwazi ukuthi lokho kungumbhalo lelo liqiniso elimqotho babona uyazi uPaul wawela phansi kodwa bona akula kubo owabona lokho kukhanya lokho kukhanya kwakukhona khona lapho uJohane emile phambi kwamaxuku lezinkulungwane ziphumele ekhunjwini lapho ezabafundisi labo lezazi abantu abakhulu futhi uJohane wathi ngokwakhe wafakazela ngokubona umoya kaNkulunkulu sehlela njengejuba futhi usehlela phezu kwakhe futhi lezwe lisithi le indodana yami ethandekayo engithokoza ukuhlala kuyo futhi akula muntu owakubonayo kuphela uJohane bona kwakungokwakhe kuphela nanzelele ukuba sasikhanya kakhulu njalo isibonakaliso kulamadoda ahlakaniphileyo bakhangela kwaba le babengamahebheru babengososazi zezinkanyezi zama-India babengamahebheru ngoba babe selizweni lelo befunda mayelana lezinkanyezi ukuqedisa imfundo yabo futhi lapho bekhangela ngaseJerusalema futhi besazi ukuthi babona lezo nkanyezi ezintathu kusukela kwenye yendlela yozalo lwabo uHam, uShem, loJafethi okuyisizwe abavela kuso ngamunye futhi bazibona lezo nkanyezi ngendlela yozalo lwabo leso kwaba isibonakaliso kubo ukuthi nxa lezo nkanyezi zazi semzileni munye uMesiya wayesemhlabeni mina akumangalisi beza ungaphi yena lo ozelwe inkosi yabajuda sibonile inkanyezi yakhe kwala sempumalanga futhi sizile ukumkhonza yena ungaphi yena babakwazi ukuba lolo sane uMesiya wayelele kwenye indawo ukuba uNkulunkulu wabanika isibonakaliso sesikhathi ukuba uNkulunkulu lo muntu ba bebambana ndawonye. Kwaba yikubambana bani lapho uNkulunkulu wazibambanisa yena ngokwakhe emzimbeni womuntu. Isiqokuqela ukubambanisa okukhulu okwakhe kwenziwa kwakuyilapho uNkulunkulu wazibambanisa lo muntu futhi wathiya isimilo sakhe esikhulu esokuba nguNkulunkulu, wasendlala itente lakhe elikhulu, wasethatha ubuntu njalo waba ngomunye wabo ukuba hlenga ukubambana. Lokhu kwaba yini? Lokho kwaletha ukuthula phakathi kukaNkulunkulu lomuntu laphakade. Silokubonga njani thina futhi izibonakaliso kazange zithunyelwe. Manje cabanga nje umuntu wonke futhi lezazi zezinkanyezi, abantu ngalezo nsuku amawatch abo kwakuzinkanyezi, kwakulomlindi owayesiya phezuko phochongo njalo waye khwela lapho alinde futhi waye bona lapho inkanyezi ezithile zisekubuthanene okuthile lapho zisedlula wabakwazi ukuthi kuyisikhathi bani. Uyakukhumbula embhalweni kuyisikhathi bani mlindi? Njalo umlindi waphenduka wamtshela ukuba kwakulihola liphi boni bagcina isikhathi ngenkanyezi. Manje akumangalisi na ukuthi lezi zinkanyezi zaziqondene kula madoda amathathu futhi akula muntu owakubonayo boni, ziqondene nje. Manje ungaqondana lombhalo bona lapho lezo nkanyezi zibambana ndawonye kulu mbuthano amadoda amathathu ayebambene lawo ngasikhathisinye. Futhi lawo ungabanjaniswa kangako loNkulunkulu elizwini lakhe izinto lezi zezibe qotho futhi uzibone njalo wazi ukuthi ziliqiniso bona sibonakaliso sesikhathi. Ungakukhangela ukweqa uthi manyala, kodwa kuwe akusomanyala, kuwe uhlanganisiwe nelizwi futhi nanto lona lapho ngakho liyikukhanya okupheleleyo. Forward parts lapho ubona lesi isibonakaliso sibambana lekholwa futhi nguye lo ongiqondisa lokhu kuye. Likholwa ngoba ongakholwayo kafi akubona. Futhi kwakungaba yikukhalimela bani aluba wayesemhlabeni yena lamuhla? Kunengi labafundisi bethu lamuhla abangenelisi ukubala lesibonakaliso, izibonakaliso lezo esizibalayo nsuku zonke lapha eThebanekeli. Futhi sibona izinto njalo abanye bayasibala lokubona umbhalo olotshiweyo emdulwini futhi abanengi kabasinanzi njalo vele abasiboni la kancane. Akusilutho kubo ngitsho abasinanzeleli. Manje nanzelela ukuthi kulokho ukuthi yena wakhomba izibonakaliso zesizwe. Manje lapho bembuza yena ngalokho babefuna izibonakaliso njalo wabanika isibonakaliso ezenza kalayo. Futhi babefuna ukwazi kwakuza kuba nini lapho umhlaba ozaphela khona, kuza kuba isibonakaliso bani ekupheleni. Futhi wabakhomba indawo ezininge empalweni mayena lezibonakaliso zesizwe mayelana lesibonakaliso sezulwini emazulwini njalo lesibonakaliso sasemhlabeni. Wabanika isibonakaliso nje kokuphela. Futhi lapho wabatshela lapho kwenye indawo mayelana ngesibonakaliso sezwe, wathi yena lapho libona izizwe bona ziqala ukubuthana eJerusalema bona, ngakho siyazi ukuthi isikhathi sohlupho lwabo sesisondele. Lapho libona iJerusalema lihanqiwe ngebutho. Manje ngaphambi kokuba bakwenze lokho, uNkulunkulu umhlaba womele ubambane. UThithu le induna enkulu yamaRoma wayemela amanyanisi amabutho akhe ndawonye futhi abuye ngemuva kokuba lapha abaJuda sebephike isibonakaliso sesikhathi esiphiwe nguNkulunkulu kubo. Yiso isikhathi lapho uThithu abambanisa amabutho akhe ndawonye futhi weza ukuzothatha idolobha. Okokuqala kwakumele kube lokubambana kwabantu bakaNkulunkulu laba bazitshoyo belwisana lelizwi likaNkulunkulu ngaphambi kokuba isizwe sizibambanise sisilwa labantu bakaNkulunkulu. Bona ubu umanyano ukubambana, ubambana ndawonye. Ngiyakholwa siphile esikhathini sokubambana esikhulu. Ngithatha lezi zibani ezibomvu
lezibonakaliso ezibenyezelayo futhi lakho konke okwabesifazane ukuthi benza njani lamadoda ukuthi benza njani futhi lamasonto ukuthi benza njani
ngitshengisa kuleli xuku elincane ngenhliziyo yami yonke ukuthi ngiyakholwa ukuthi siyafola emzileni welizwe likaNkulunkulu kuleli hola elikhulu lesiprofethi phambi nje kokubuya kwenkosi uJesu sibambana ndawonye futhi silungela manje uyabona phambi kokuba uThithu abambanise izizwe za amabutho akhe ndawonye uIsrayeli bazibambanisa ndawonye futhi bazimanyanisa ukuba bangakholwa uJesu ukuba nguMesiya bamphika yena futhi bamlahla yena njalo bambethela yena futhi ke lapho bemphika insindiso eyayithunyelwe kibo bazibambanisa ndawonye ukuthi bakwenze manje kubambe lokho enqondweni ukumanyanisa ndawonye ukuphika umbiko wesikhathi babemele bakwenze lokho futhi bathi bekwenza lokho sibonakaliso sesizwe sasisingena izizwe zaqala ukuzibambanisa ndawonye noThithu waletha lelibutho elikhulu lamaRoma lamaGriki wasezungeza imiduli yaseJerusalem wasevimbela labo bantu phakathi lapho manje futhi babulawa indlala badla amaxolo ezihlahla uJosephus owezimbali omkhulu uyasitshela futhi badla utshani emhlabathini bapheka lokupheka abantwana babo babadla bona njengoba babe ngabantu abahlanyayo futhi ke lapho ekucineni uThithu wayehleza emva emaqaqeni egombolozi iJerusalema lapho futhi labo bantu lapho babecabanga ukuthi babe senza intando kaNkulunkulu lapho bebona amabutho lawa ematsha engena babe yalile ukuzwa leyo inkosi enkulu inkosi uJesu ebatshela lokho akuzange kube nomunye walabo amaKristu owabanjwa elapho ngoba baboni sibonakaliso basebe hamba bona bathi bona yeka labo abaphezu kwezindlu bengehle phansi kumbe lo semasimini abuyele emuva angathathi ijazi lakhe kodwa abalekele eJudiya futhi likhuleke ukuthi ukubaleka kwenu kungabi ngesikhathi sobusika kumbe ngesabatha ngoba ngesikhathi sobusika amaqaqa ayebe egcwele ingqoqwane futhi ngelanga lesabatha iminyango yayivaliwe isango futhi babezabanjwa kuleso simo bona sifuna ukufika kulokho masinyazana mayelana nge ukuthi uNkulunkulu wenza njani lezo zinto uba inkosi ithanda nanzelela manje yena bakhuleka ukuthi kube yilokho kungabi ngaleyo ndlela uJesu wabatshela ukukhulekela lokho futhi abazange babambe lo yedwa wabo phakathi lapho babese behambile ngoba bakhangela isibonakaliso futhi base behambile yikho kuphela okwakukukho oh kufanele amasonto lamuhla amele ukubona isibonakaliso sesikhathi leso esiphila kuso baleka ngamandla wonke elilawo isiya eCalvary ukuzuza impilo hathi usiya kwenye isonto kodwa kuJesu Kristu zibambaniselayo futhi hathi leyinye inhlanganiso kumbe isivu mankolo sesonto bambana lo Kristu futhi ube leqiniso ukuthi nguye awungeke wathatha nje loba kuyini kumele ube leqiniso ukuthi nguye yisikhathi bani somanyana manje sifumana ukuthi baphika uMesiya basebezibambanisa ndawonye njalo bazibumbela umanyana futhi basebesenza isinqumo phakathi kwabo ukuthi uba lobani ngubani owamukela uJesu njengomprofethi ukuba babeza xotshwa esontweni liyakhumbula umfana oyisiphofu owayehlezi lamehlo ayisiphofu ukuthi abafundi bathi ngubani onayo yena kumbe uyise unina futhi uJesu wathi kule indaba akekho kodwa ukuba imsebenzi kaNkulunkulu yenziwe yaziswe futhi uyakhumbula batho ukuba uyise lo nina babengelayo kutsho bathi bayakwazi ukuthi lo yindodana yethu kodwa asikwazi ukuthi wasiliswa njani ngoba abajuda babethe loba ngubani omvuma yena ukuba ngumprofethi ukuba babeza xotshwa kodwa uyabo imsebenzi kaNkulunkulu yayikuba lomfana oyengaso weqembu labo futhi wathi manje kuyinto emangalisayo kimi ukuthi alikwazi lapho lindoda ivela khona kodwa ke yena ungivula amehlo bona manje wayengakukhuluma bona leyo kwakuyimsebenzi kaNkulunkulu wayeyenziwe wasila futhi waphila njalo wayekwanisa ukukhuluma ngoba wayenga banjaniselwanga ngapi waye enguye lo imsebenzi eyayiyenziwe kuye futhi ngeqiniso wabona okwakhe okuqala empilweni yakhe manje abajuda bazibambanisa bemelana lo Jesu futhi lokumelana lo bumesiya bakhe njalo lo mbiko wakhe wobumesiya sibona into yinye isenzakala manje into yinye nje iskomanisi siyabambana ukucitha ibandla futhi indlela kuphela lapho eli yikuba ngemuva kokuba ibandla selizibambanisile lona futhi kukhansili yamabandla omhlaba ukulandula nokubulala umbiko ilizwi balilandulile ilizwi amasonto bakwenziwe abangeke bawamkele wona ngoba uphambene lesivuma nkolo sesihlelo lwesonto yabo kungelani ukuthi kule nsika zomlilo ezingaki ezingalenga phakathi kwe phakathi kwabantu kumbe kulabantu abangaki aba kulezinto ezingaki ezingakhulunywa zingakenzakali futhi zenzakele futhi lezibonakaliso ezinkulu lezo ezithembisayo ngosuku lokucina abangeke bakwenze ngakho ke bayizibambanisa manje futhi umalusi wenu lapha labanye abanengi bangakutshela labo abalayo ukuthi baya balumanyana wamasonto omhlaba kulo mfundisi womLutheran okukhokhelayo ukuthi nxa kusiza ingozi ingenzakali esigabeni lapha nxa singabambananga lo manyana wamabandla ngakho ibandla lethu alingeke la balibandla futhi njalo bangalisebenzisa njengendlu yokugcinela izinto kumbe nxa omunye wethu abazalwane angabona omunye umuntu esifa kumbe elimele njalo azame ukumkhonza loba ngesiphi isibusiso somoya singakudutshulelwa lokho kunjalo sibe singaphiwa iminyaka elithume entolongweni ngokukhonzisisa loba yikuyini ngoba singasilo ilunga lalo umanyano wamabandla aliliboni uphawu lwesilo bona manje siyabona lesi sikhathi sokubambana sisiza bona manje khangela futhi ibandla lizibambanisela limelana lombiko futhi ke nxa lisenza njalo izizwe zizibambanisa lesikhomanisa ukucitha ibandla futhi khonoko sibili abakwenze kuqaleni bona kuyasiphinda futhi njalo uIsrayeli wayemele landula umbiko kuqala futhi lapho belandula umbiko ngakho abebutho impilo yesizwe yazibambanisa ndawonye ezinye izizwe futhi beza bacitha ibandla futhi namhla balandulile umbiko wenkosi uJesu futhi bawulandulile wona njalo manje isikhathi sesifikile lapho isikhomanisi sibambanisa umhlaba ndawonye ukulwisana lebandla bona kumele kube yileyo ndlela manje kunzima ukukutsho lokho kwakunzima kulabo bajuda ukukukholwa bathi manje wozani bazalwane siyakubona lokho ukuthi owethu uNkulunkulu wethu ulathi futhi siza kungena ethempelini njalo manje siza khuleka futhi senze ubaba ongcwele uzibanibani lo zibanibani futhi lo baba ongcwele uzibanibani lo zibanibani akhokhele ngomthandazo vala isa uThithu wathatha indawo yakhe futhi wema lapho phose okweminyaka kumbe odlulayo bona belindele njalo baba lambisa ngendlala akuzange kube lo yedwa wabo owaphuma phandle kwedolopha futhi bafa babulawa indlala futhi lapho engena lapho njalo edilizela phansi imduli igazi lathululeka lageleza njengemfula phansi le lapho abulala yonke into eyayikhonapho manje ngilozi yenkosi yaprofita lokho emva eTestamenteni elidala ukuthi yakhuluma ukuba lokho kuza kwenzakala futhi labo bafundisi ababengafundisi ababe fuze babe lolwazi ngalokho lokutshela abantu lokho esikhundleni salokho lapho uJesu esima phakathi kwabo abazange babe mazi lokuba mazi yena njalo uzama ukwenza olunye uhlobo lwentebe yonyawo lwenqele yomvundla senzele isalamusi yeka sibone njani kwenziwa njani sitshengise isibonakaliso bona futhi yena wathi ngani yena wenze izinto ezinenye njalo ke ngabakubonanga khona bona futhi ke lapho bemphika yena njengo umbiko walolo suku baphika umbiko walolo suku behluleka ukubona isibonakaliso salolo suku futhi isibonakaliso ese isiprofeti seBhayibheli senziwa phambi kwabo njalo bathi masingeneni phakathi manje labo babengamadoda angcwele babengamadoda owawungeke wakhomba umuntu empilweni yabo babengeke baba yilokho futhi ke babe ngumprisiti umprisiti wayebulawa wayekhandwa ngamatshi abulawe laloba yiphi into encinyane ngakho ke wayemele aphile impilo ehlanzekileyo lengcwele wayengeka ukwenze ngoba wayekhandelwa loba ikuyiphi nje ayekwenza futhi manje babe ngamadoda amakhulu futhi amadoda abangcwele emehlweni abantu njalo ke bangena futhi bathi manje thina siza silo uNkulunkulu uNkulunkulu obelathi izizukulwane zonke sizangena ethempelini lakhe elingcwele lelo kwakulithempeli kaNkulunkulu elingcwele kodwa uyabona yena wayephikiwe ethempelini lakhe elingcwele bona sizahamba endleleni yenkosi manje lonke lina mayebheru liyazi ukuthi siluhlobo olukhethiweyo siyilo lapha futhi uNkulunkulu uNkulunkulu wethu uNkulunkulu kaAbrahama Isaka loJakobe yena ulathi yena uzasikhulula kulawo angasokwanga amaFilistiya phandle le lawo amaRoma lamaGriki yena uzasikhulula kulokho masihambene endlini yenkosi lokho kuzwakala kulungile kodwa babenzeni uMakhi wendlu wayephakathi lapho ngesimo esithobileyo somgalili ongumbazi futhi bamlandula yena lapho uNkulunkulu eqinisile yena ngokuba isithunywa sakhe salelo hola futhi logatsha futhi baluphika lona ngakho konke ukuthandaza konke uqiniseka yonke imhlatshelo yabo kayizange itsho lutho kuNkulunkulu babekwenzile futhi uNkulunkulu wavumela leli ibutho elikhulu libambane ukulibhubhisa lona futhi sibona namuhla lapha amabandla ngenhlelo zamasonto lakho okunye bephika ilizwi likaNkulunkulu ngabafuna ukuthi ubatshele mayelana lalezi zinto futhi isayensi ingakufakaza ngemfanekiso langakho konke futhi kunjalo ngabafuna ukuba lani lakho ngakho isikhomanisi siyabunjwa ukukucitha njengoba nje uThithu wakwenza futhi iBhayibheli yathi baza kwenza sibili manje uyabona lapho esiphila khona isikhathi sokubambana lapho sibona lezi izinto zibanjaniswa ngani sehluleka ukubona lezo zinto ungakhangela lapha embhalweni futhi ubone lapho yena athembisa ukuthi lokho ayeza kwenza yena manje siyakubona kugcwaliseka siyabona ebandleni lokho athembisa ukukwenza siyakubona kugcwaliseka siyabona izizwe zibambana ndawonye siyabona inhlelo zibambana ndawonye siyabona amabandla ebambana ndawonye isikhathi sokubambana lihola lokubambana lo ngumoya wesikhathi kumele sibambane yonke into okhuluma ngayo kumele ihlelwe ngisho lo hulumende angeka kwamkele uyazi njengesakhamuzi ngingeke njengesakhamuzi sase United States kodwa ngingi unganginika icheck yamadola amahlanu futhi ngingeke ngiqale ukufaka ibizo lami kuyo bona ngingeke ngikwenze bona isikhathi sokubambana kumele konke kudlule kunhlanganiso ethile futhi leyo mhlangano iyonanto eletha uPaul weSilo bona isikhathi sokubambana futhi usebenza kusiza kulokho uyakubona ngamehlo akho asegcekeni nxa ungakukhangela khona isikhathi sokubambana lapho konke kuyabambana ndawonye umJuda amaJuda azimanyanisa bemelana loJesu njengomesiya wabo ngakho ke siyabona ukuthi kwenzakala siyabona into efanayo manje isikhomanisi siyabambana ukucitha ibandla ngemva kokuba ibandla selibambene ekhanselini yamabandla omhlaba futhi bezama ukucitha umbiko ilizwi likaNkulunkulu bayazama ukulicitha lona into kuphela abangayenza ikuzibumbela ikhanseli ngoba bona behlukene iqembu elincane lapha amaMethodist lamaBaptist lamaLuthela lamaPresbyterian iChurch of Christ futhi lokunye okunjalo njengalokho akulanto abangayenza ngoba lowo uyabemelane lalowo lowo emelana lomunye imfundiso yabo nje yehlukene njengempumalanga yehlukile kuntshonalanga bona bangeke bekwenze kodwa bangavele bebendawonye ngaphansi kwenhloko eyodwa enkulu babe bekutholile babe bekutholile ke iyo indlela amakatolika bebambene ngakho ikatolika yesiRoma yebo phakathi komanyana ba ineng ikatolika yesiRoma amaGreki lamanye amakatolika abafani lamakatolika esiRoma manje bayabambana ndawonye futhi yiso isizathu besima ndawonye kungelani ukuthi kwenzakalani lokhu phapha inhloko yakho konke bona futhi kungelani ukuthi omunye umuntu uthini yena kaphosisi yena yena ungumeli kaNkulunkulu yikho kuphela yena uduze loNkulunkulu ulamandla phezu kwesikokho izulu lesihlanzi bona ngakho kakulanto engenziwa kuleyo ndaba loba ikuyini akuchoyo yikho lokhu okwenziwayo manje amaProtestant sebe zenzela inhloko njengalokho okufana futhi kayicho na iBhayibheli ukuthi kwenziwa umfanekiso wesilo ikuyini umfanekiso into efana lalokho eyenziwe njengakho nanko lapho into inye ikuyini ngokuzibambanisa ndawonye futhi lo ngumoya wesikhathi yikubambana ukumanyana ndawonye manje bezama ukucitha umbiko bawucitha njani wona bangacitha kanjani ilizwi likaNkulunkulu bangalenza lingabi lamandla Lingabila mandla ngokuthatha imikhuba njengoba besenza emuva lekuqaleni futhi besenza ilizwi likaNkulunkulu lingabila mandla bona bathi bona oh lokho ngeqiniso phezulu kwakho konke uyabona lo mfazi ongakholwayo ozama uku yena ngiyakhohlwa ukuthi ibizo lakhe ngubani manje aluba ngingaliqamba nje yena ngizama ukucabanga ngabanene bengicabanga ngalomhlekazi wesizwe ngolunye usuku bengifisa sasilomunye onjengalo ongaphakama nguye lo owangena emabhawa wacitha iwhisky walahlela phandle iziboniso lakho konke njengalokho kungani omunye umfazi engaphakami njengalokho lamuhla futhi aphume lapho futhi adabulele phansi imfanekiso yobunqunu yalabo bafazi bohlobo lwakhe futhi lezi zinto ezinjalo lokho abaselakho futhi manje kodwa lomfazi umphiki kholo yena wathi lokho Lokho iBhayibheli iphambene lomthetho wesizwe ukulibala ezikolo zika Zulu futhi lezi zinto ezinjengalokho manje bona nanzelele futhi bazama ukuthi manje futhi labakhulu abafunda umbhalo bathi lokho ubunengi besiprofeti leso esaprofiti eBhayibhelini sasingaqondanga impela futhi azange sigcwaliseke njalo selakuzwa lokho futhi lakubala futhi bazama ukukhuluma yonke into uyabona bazama ukucitha amandla alelo lizwi nxa kuphela bengacitha bafake esikhundleni salo isivumo kholo kumbe eyinye into leyo abantu abalayo lokho kukhangeleka emehlweni abo kungcono kule zwi ngakho ke balicithe lona ngowabo umkhuba njalo yiyo indlela abazama ukucitha ilizwi likaNkulunkulu kungezombusazwe zamasonto manje ibandla ngalinye lilezo mbusazwe zalo iChurch of Christ ilowazo iChristian Church ilowazo lamaBaptist lamaMethodist lamaPresbyterian bonke balezo mbusazwe zabo ezahlukileyo manje sebesuka kulokho ngoba behlukene bona babengeke bakwenze eqaleni kumele bakwenze manje bona lesi isikhathi sokumanyana futhi manje bakubeka ndawonye njalo bekuqoqela ndawonye futhi babona ukuthi baphuma lana mina bo ufana lokupheka isinkwa ngenyama yebhiza lezibe eziphuma ebeam njalo loba yikuyini futhi abalakho ndawonye futhi bakuxove ndawonye njalo bajikele amagwili apolileyo lezinye izinto ndawonye futhi ubona ukuthi uphuma lani ngeqiniso kangifuni lutho lwakho hathi numzana iyo indlela abenza ngayo bona bathatha abantu abakholwa ukuthi uJesu wayinganekwane ibandla likholwa ukuthi uJesu waye eyinganekwane okunye abanye bakholwa ukuba yena wayengumprofeti omunye uthi izinsuku zezimanga sezedlula omunye wathi kungaba khona into enjalo futhi konke lokhu ndawonye eBhayibheli yathi ababili bangahambisana njani ngaphandle bevumelane bona manje yilo uhlobo lokubambana abalalo futhi ukuba lomunye ubaba omkhulu ongcwele ukumbeka phezu kwakho futhi lapho ulomfanekiso wesilo khona sibili iBhayibheli ekuthoyo manje balomfundisi womluthela inhloko yakho awu siyabona isikhathi sokubambana into onye manje isikhomanisi nakho konke kubambana ndawonye emhlabeni lasebandleni futhi lokunjalo bemanyana ndawonye khangela imvelo Oh mina bo imvelo nqa ungakhangela nje imvelo yenza into efanayo imvelo ikhalenda kaNkuluNkulu yezibonakaliso obukwazi lokho uJesu wabatshela ukuba bakhangele imvelo ulwandle luyabe lubhonga bona futhi kuyabe kulezi zinto ezijiyeneyo nokuzamazama komhlaba endaweni ezijiyeneyo umbango wesizwe izibonakaliso ezulwini izibonakaliso emhlabeni indawo zonke kuza kuba lezibonakaliso zalesi sikhathi esibuyayo khangela amayezi ngaphambi kokuba amayezi ephakamisa isiphepho sezulu liyakwazi ukuthi kwenzakala kanjani amayezi amanengenyana amancinyane ayahlangana ndawonye ayenze iyezi elilodwa elikhulu awu leli lilomoya omncane oliphephethayo leli elinye lilomoya omncane oliphephethayo futhi wonke ayaphephetheka ndawonye futhi kube sokusiba lesiphepho bona ayahlangana phambi kokuba lesiphepho kumele enze njalo khangela amadata la madata amakhulu ezibambanisa ndawonye phambi kokuba asuke elizweni lawo bona ayabambana ndawonye ungawabona ephapha esuka kuleli cibi esiya kuleliyana icibi esuka lapha esiya ngale wonke esiya ndawonye ayahlangana elungiselela ukusuka kwawo bona kuyi leyo imvelo futhi uNkulunkulu wadala imvelo njalo imvelo isebenza ngecebo likaNkulunkulu kungumthetho umthetho kaNkulunkulu ongabhalwanga leyo mvelo isebenza mayelana nomthetho wakhe njengokufana ngikhuluma enkonzweni yomncwabo kulomhluzi wesihlahla oyaphansi encwabeni phansi ekugcineni kwempande yesihlahla ukuhlala lapho kuze kube sekuvusweni entwasa kungumthetho kaNkulunkulu ngakula lwazi olungenza lomhluzi wesihlahla uye phansi ungeke umunye ukhuphe ngeke usenge ukhuphe akula enye indlela yokukwenza ngcono okwedlula uNkulunkulu enza ngayo uNkulunkulu ulendlele phelele ngakho lapho ihlambu likhithika yikho yena uyathumela umhluzi wesihlahla phansi engcwabeni futhi awufihle njengoJobe wathi ngifihle engcwabeni kuze kwedlululaka lwakho ubona uyehla phansi lapho ngokuba kungumthetho wemvelo kungakeza umtshazo khangela amahlambu manje eqala ukukhithika ngani kungumthetho wemvelo amadata ayabuthana ndawonye wonke azungeza umkhokhela lapha azabakwazi ngeyinye indlela ngangikwazi ukuthi akwenza njani kodwa ayakwazi ukuthi lelo dade elincane elili ude lingumkhokheli futhi lokho kumfanyana uyabuthana wonke lakho amzungeza aphakame phezulu emoyeni futhi uza kakaza asuke kulelo cibi manje kodwa uzahamba eqonde nje eLouisiana kumbe eTexas ngokuhamba kwalo liye ensimini yerayisi bona engakasuki ukuphapha ukuthiya ikhaya lawo lapho azalwa khona ngalowo mnyaka ayamanyana ndawonye amen nanko ke ayabuthana azungeze umkhokheli wawo uhlupho lwakho yikuthi ngomuntu ngamazi umkhokheli wakhe yebo mnumzana balandela inhlanganiso yesonto babuthanela umbhishopho kumbe umuntu kodwa kababuthanele umkhokheli umoya ongcwele elizwini bona bathi bona oh yebo yesaba ngingahlanya la kancinyane yesaba ngingalahleka oh nanko ke aluba idade elincane lathi kangithandi nje indlela agcina ngayo insiba zakhe angikholwa ukuba ngingamlandela uzachazufi uzabanjwa khona ungahambile lomhlambo phaphayo lapho uhamba uyazibambanisa ndawonye futhi imvelo iyakwenza lokho amadada amakhulu ayazibambanisa ndawonye ayabuthanela umkhokheli wawo ayenza into yinye sewake wananzelela umtshitshi wenyosi inyosi ziyazibambanisa ndawonye zingakenzi umtshitshi zizungeza indlovukazi yazo kunjalo kuthi lapho ayakhona ziyakhona lazo futhi yebo zenzani na ziyabambana zingakenzi umtshitshi sibili imvelo yonke inhlanzi ziyamanyana ndawonye lungakafiki uhambo lwentwasi phandle lwandle ungakazifumani lezo ezinkulu esizibiza hamsi isalimoni lapho zisiza khonapho isikhathi sokuphuma singakafiki uyazibona ngamachumi aziyinkulungwane phandle kulolo lwandle zisiza zizungeza zizungeza amanzi alesawudo kodwa zinhlanzi zemfuleni futhi nanzo zisiza lapho emanzini omfula zisiya esikhathini sokuzala ziyakhwela phezulu lapho zizale phose iminyaka yonke emini futhi zife lapho ziqede ukuzala njalo siyazi ukuthi ziyakhonale ukuya kufa ukuthi ungeke uzimise ngalutho ziyeqa amalele enhlanzi njalo lakho konke okunye zikhwela phezulu khonale zisazi ukuthi ziya ekufeni kwazo kodwa umthetho wemvelo uyazenza zona zisazi ukuthi ziyakhonale futhi zizale emgodini njalo zife futhi ezincane zisiza kulento ezibambanisa ndawonye zibe sezisiya elwandle ikubambana kungumthetho ungeke wehlula umthetho kaNkulunkulu izizwe ziya ziyadazuka okwesikhathi manje lokho sibona ukuthi kumele bakwenze lokho siphakathi kokuqhubeka kokuphazamiseka kwelizwe sibona izizwe ziyephula ubudlelwano umnyaka ngomnyaka sifumana lesi sizwe siginywa isikhomanisi lesi siginywa isikhomanisi futhi khona lapha elizweni lakithi sikonjolozwe isikhomanisi futhi siza kuthumba bona kuza kwenza akulandlela yokumisa ngani isizathu sinye owangeke wamisa uThithu abantu baphike uNkulunkulu lezwi lakhe yebo nomzana ngakho baza kwenza futhi siyakubona kusenzakala mina ngokujwayelekileyo ngithatha amakhola athile sengilemzuzu ephose ibe ngamashumi amathathu khona manje bona kodwa ukungenisa konke lokho phakathi ngiyafuqa nje likufundisise nxa lifika ngekhaya nanzelela khona manje bayabambana wena uthi mfowethu Branham lokho kuliqiniso bayeza empini yaseAmagidiyoni khonoko sibili abaza kwenza bona futhi bayabambana ngenxa yalokho khona manje yikho sile UN futhi lakho konke esilakho amazwe asentshonalanga ayabambana elwisana lamazwe asempumalanga isikhomanisi futhi lokunye konke kuyabambana ndawonye amasonto ayabambana ndawonye yonke into ikhangeleke iyabambana bebambana bezibambanisa ndawonye siyakubona lokho futhi lapho konke lokho ukubambana kwesizwe lezi izibonakaliso zesizwe siyabona phandle lapha emhlabeni ukuza amazama komhlaba endaweni ezijiyeneyo izinto ezijiyeneyo zibambana ziletha umhlaba ndawonye ziletha abantu ndawonye amasonto wonke ndawonye zonke lezi zinto njalo konke lokhu ukubambana kusenzakala kulokunye ukubambana okwenzakala amen yikho emfuna ukulikhomba khona manje uNkulunkulu ubambanisa umlobokazi wakhe uyeza ndawonye usukele empumalanga nentshonalanga futhi enyakatho laseningizimu kulesi sikhathi sokubambana futhi kuyenzeka khona manje ubambanelani na uhlwitho amen uNkulunkulu uyamlungiselela yena yebo nomzamo ukubambana ubambana lani kanye lezwi ngoba wonke amazulu lomhlaba ayakwedlula kodwa ilizwi lami aliyikwedlula uyazibambanisa yena kanye lo itsho kanje inkosi kungelani ukuthi inhlanganiso yesonto kumbe omunye umuntu uthini uyazibambanisa yena uyalungiselela ngani ungumlobokazi yikho sibili futhi uyazibambanisa yena lomyeni wakhe bona futhi umyeni yilizwi ekuqaleni kwakukhona ilizwi lalilo nkulunkulu njalo ilizwi lalingonkulunkulu futhi ilizwi lenziwa laba yinyama lahlala phakathi kwethu njalo ibandla lomlobokazi lelizwi sokusiba munye kuze kuthi ilizwi ngokwalo lisebenza imisebenzi yomyeni amen liyakubona ukubambana kungesikho ukujoyina isonto kungesikho okwalokho kodwa balekela konke ubotshelwe kuJesu Kristu bona isikhathi sokubambana uNkulunkulu ebambanisa umlobokazi wakhe ndawonye embuyisa yikho sibili ebambanisa amazwi esithembiso sakhe abaseThesalonika besibili isahluko 2 yona ithi lesi isahluko 5 sithi abangcwele abaleleyo ethulini lobuhlabathi bazavuka njalo sizabambana labo abaphilayo kanye lalabo abakade befile baza kuhlangana phambi kokuba senyukele khonale ngoba umlobokazi uzabe sephelele lapho yena efika khonale labo abaphilayo ababambana lelizwi nalabo ase bahambayo kudala bakwenza lokho futhi konke kuza ndawonye kwenza umanyana ohoda umkhulu wokubambana singakenyukeli khonale amen isikhomanisi kumele sivuke nalezi ezinye izinto kumele zivuke lebandla kumele lizibambanise phandle ngale lapho lezo lezizwe phandle ngale okwekhansili yamabandla omhlaba lomlobokazi kumele uzibambanise yena phansi kwelizwi likaNkulunkulu ukuze kwenze njalo uNkulunkulu uthumele isibonakaliso sasizulwini lezinto ukutshengisela ebandleni njengoba yena enzile esizweni Amen.
God, uniting time. Yes, sir.
Unkulunkulu isikhathi sokubamba. Yebo Nomzamo. Oh mina bo. Manje liyakhumbula manje. Kulokubambana kwelizwi. Ukubambana futhi ukubuyisa ukholo lwake lwanikezwe abangcwele ukubuyisa. Lokho kungenziwa kuphela kulolusuku. Isikhathi kuphela okungenziwa ngaso kukhona manje. Alizange lihlaselwe loba ngapi banhlanhlata ngokuzidika kwamasonto. Kodwa manje akuseyi kuzidika kwamasonto. Ngoba isikhathi sokubambana kwamadoda nabafazi bemhlobo yonke, umbala wonke, isivumankolo sonke, konke phansi kukaKristu, ngobhabhathizo lukaMoya Ngcwele futhi lokubuyela elizwini. Isikhathi sokubambana sebandla, oh mina bo, ukubambanisa ilizwi lonke ebelihlakazwe yilezi izinhlanganiso. Kusukela eNicaea eRoma, lapho behlela isonto yokuqala, futhi bahlela uLuther, bahlela uWesley, bahlela wonke amasonto. Futhi bekwenza lokho, bemukela isivumo kholo, futhi ke lapho uNkulunkulu ethumela okunye, babengeke bakwamukele khona. Ngakho ke kwakungela kwenzeka kuze kube manje. Futhi uNkulunkulu wathembisa ngezinsuku zokugcina ukuba ukholo lwabo baba luza kubuyiselwa kumlobokazi njalo ukuba kuza kuba kanje futhi kwakungeke kwaba ngesinye isikhathi kodwa lesi isikhathi. Khangela isibonakaliso bani esivele ezulwini njengensiko yomlilo ilengile phakathi kwethu futhi lezibonakaliso lezimangaliso zenkosi uJesu Kristu ukuthi lapho ekhuluma kithi akwehluleki ukwenzakala ngokupheleleyo njengoba kuthiwe. Amen. Ngakho siyabona lapho esimi khona isikhathi sokubambana. Sibona izizwe zibambana, sibona umhlaba ubambana, sibona isikhomanisi sibambana, sibona amasonto ebambana, futhi sibona uNkulunkulu ezibambanisa yena lomlobokazi njengepiramidi lapho. Yikho bezibambanisa ndawonye uNkulunkulu ebambana ngani akukazi ngaphambilini. Kusukela esizukulwaneni sokuqala sebandla insiko yomlilo yaba phakathi kwabantu akukazi ngaphambilini. Kusukela esizukulwaneni sebandla lakuqala bake babona izinto esizibonayo thina lamhlanje. Futhi lokho kwenziwa ukuba kwenzakale lapho uNkulunkulu ethumela impawu eziyisikhombisa futhi wasinika isibonakaliso. Ngakho wasethumela ingelosi eziyisikhombisa zivela ezulwini njalo weza ukubuyisa lelo lizwi elali hlakazile enhlelweni zamasonto futhi walibophanisa elizwi likaNkulunkulu njalo ukwehlisa umoya wakhe ongcwele. UJesu wathi nxa lihlala kimi lelizwi lami kini ngakho celana lokufunayo kuza kwenziwa kini ukubambanisa umlobokazi kanye lelizwi okunguNkulunkulu. Ibandla lelizwi hathi ibandla lesivumo nkolo, ibandla lelizwi umlobokazi lelizwi kubambene ndawonye. Oh mina bo in ukubuyiselani ukholo lwabo baba baqala besiPentecost bona lokho okwahlakazwa liqembu likaLuther. Hatch uLuther ngokwakhe, hatch uLuther, hatch uWesley, hatch abasunguli laba abakhulu. Kodwa ngemva kokuhamba kwabo, kwaba lebandla elavukayo futhi ba lokho abakwenzayo ngalokho njalo benza inhlanganiso ngakho. Bemkela isivumo nkolo nokunye futhi nampo behamba njalo bakhangele namuhla. Manje sebengene phakathi kwekhansili yamabandla omhlaba. Manje uyabona kodwa ngezinsuku zokugcina uyabona sibona izinto zisenzakala. Manje lezo ezazingakazi zenzakale bona isibonakaliso sikaNkulunkulu. Futhi konke lokho ukubambana isibonakaliso sesikhathi. Manje sifuna ukukhangela lokho ngokunanzelela sibe leqiniso ukuba siyakubamba. Bechia bachia ilizwi leqiniso belanda inhlanganiso zenkolo ukwamukela isivumo kholo lemibono yabantu abajiyeneyo kula kuba bathathe ilizwi. Isambulo 10 yathi umbiko wengilosi yesikhombisa. Manje khumbula lokho ukuphakathi kwempondo eziyisikhombisa njalo kule ngilosi eziyisikhombisa ezivuthela impondo eziyisikhombisa yikho okulandelayo esiza kukho. Kodwa khumbula lapho ngokucacileyo wathi okwengilosi hathi uphondo lwengilosi yesikhombisa kodwa umbiko wengilosi yesikhombisa bona hathi ingilosi yophondo ingilosi yombiko. bona ingilosi yavuthela kuphela uphondo leyo ngilosi yesikhombisa ingilosi yophondo kodwa lokho kuthi ngensuku zombiko wengilosi yesikhombisa bona lapho umbiko wakhe usuphelile bona lo ngumbiko wesizukulwane sebandla kulesi sikhathi ngakho wayenza umbiko achuphondo futhi imfihlakalo kaNkulunkulu elojiweyo elizwini iyabe isiphelile manje khangela ilanga esiphila kulo khangela lezo zimpawu kwabuthanisa lelo lizwi likaNkulunkulu elihlakazekileyo lokhu Luther labo bonke labo abaguquli abakhu labaphumayo baphuma bakutshengisa eBhayibhelini lapho ababeza bakhona wonke umuntu endaweni yakhe lokhu ayeza kwenza lalokho okwakuza kwenzakala ebandleni lokhu ayeza kwenza futhi lalokho okwakuza kwenzakala ebandleni zonke lezi izinto azijiyayo njalo futhi ngosuku lokucina lapho singazi lutho ngakho wasitshela ngaphambilini ngento ethile esenzakala lamaphephandaba futhi lokunye kwakuthatha kweza futhi kwembulwa njalo kwabuphanisa izimfihlakalo ndawonye amen mzalwane lokho kuyahlabusa kimi lokho kimi kuyaondanisa ilizwi amen angilandaba ukuthi kumbe ngilendaba ukuthi abantu bathini bakhumbulani kuyikho sibili kodwa kimi kuliqiniso njengamadoda ayezazi besehla bevele eBhabhiloni bememeza ungaphi yena ozelwe eyinkosi yabajuda yena usemhlabeni khona manje kumele simfumane yena kunjalo futhi ngiyakholwa yena useseduze lokubuya okokuthi ngingathi bheka umyeni uyeza ngiyezwa isimemezelo saphakathi kobusuku amen sikuso sona isikhathi sokuphela oh mina bo isikhathi esiphila kuso nanzelela bona ilanga elinjani isikhathi bani esisiphilayo limfihlakalo enkulu kaNkulunkulu ipheliswa ulethe uNkulunkulu utshengisa ukuthi kuyini ukuthi kanjani lezo zinkolo ezincane baphuma bamenza yena waba yilokho futhi nomunye wamenza lokho lomunye wamenza lokhuya kodwa ingilosi yenkosi yehla phansi yaletha zonke inkolo zabo yakhupha iqiniso phakathi kwakho wasekwethula khona futhi nanko khona lapho uphelele nje njengoba kunjalo khona akula enye indlela ongahamba ngayo nanko khona lapho yikho lokho ayikho yena bona inzalo yenyoka zonke lezi izinto ezijeneyo ebezifihlakele phakathi kwabantu bona kuyini khona yena waye ele lesi sibonakaliso sokwenzani ukubambana wathini uMalachi 4 uza kubuyisela ukholo lwaseqaleni lwamaPentecost lubuyele ebantwini lombiko ofanayo wamaPentecost lesibonakaliso sinye esifanayo sePentecost lobufakazi bunye obufanayo bePentecost uNkulunkulu ofanayo amandla afanayo imfundiso efanayo konke kufanani kuloku qinisa kunye kwensika yomlilo efanayo eyachayelela phansi uSawulu esehla endleleni siya eDamasiko iphakathi kwethu lamuhla isenza izinto ezifanayo azenzayo ngalelo langa ukubambana sibona izizwe zibambana sibona umhlaba ubambana sibona amasonto ebambana sibona umlobokazi ebambana ebambana lezwi ngani ilizwi ngoNkulunkulu futhi njengoba umyeni eyilizwi futhi umlobokazi engolalela ilizwi beza ndawonye kumanyano bayabambana njengomshado bona sebelungiselela umshado futhi baba munye ilizwi liba nguwe wena usiba ilizwi uJesu wathi ngalolo suku lisabakwazi konke lokho ubaba ayikho ngiyikho futhi konke engiyikho mina landiyikho njalo konke eliyikho ngiyikho ngalolo suku lizabakwazi ukuthi ngikubaba ubaba ukimi mina ngikini lani likimi bona ngalolo suku luphi usuku lolu suku siyafumana izimfihlakalo ezinkulu ezifihlakeleyo zikaNkulunkulu zisembulo oh ngikuthanda kanjani lokho oh khangela ukuthi iscience lelizwi kwakungela kulinganiswa njengoba usenza lamuhla kwakungeke kukwenze ngaphambilini ukathesi nje lapho asebekwenza khona nanzelele yena wathi izibonakaliso zasezulwini iscience futhi lezibonakaliso zelizwe manje sebe lesibonakaliso esikhulu esibhakabhakeni lamuhla sebe lama astronaut lakho konke kodwa kuyini laba ama astronaut abakwenza emhlabeni sibonakaliso kubalethela kwesabo ngabakwazi ukuthi isikhathi bani abangathumela into enjengaleyo futhi bakhithize lawa amabhomba sibe sisithabalala bona manje yizo izibonakaliso abalazo okubonakalayo okwesabisayo ezulwini bona balawo amamisayeli ethomiki lakho konke inhlobo zonke zezibonakaliso uyabona lapha abasayina lesi isivumelwano ngolunye usuku ukuthi babenga sayi udubula futhi amabhomba sobala kodwa manje sebeza kuya phansi emanzini futhi laphansi komhlabathi bewalinga ngokufanayo baya sayina isivumelwano asisoze senze lokho nxa usithi awusoze ukwenze lokho kodwa sizabuyela ekhaya futhi sikwenze ngale indlela sisaza ukuthi ukwenza ngendlela yinye khona ngale bona akulanto ikuba nje akula kuthembana phakathi kwabo akula lutho ungakwanisa bona wonke umuntu wesaba omunye leso isibonakaliso esesabekayo iscience lomuntu lezizwe kuveze isibonakaliso esesabekayo esibhakabhakeni kuyikho sibili manje bayesabana futhi kube lesibonakaliso sesizulwini esiphiwe bona manje balesibonakaliso ezulwini futhi isibonakaliso esesabekayo umuntu phakathi kweastronaut angaba le misayili yeatomiki futhi angaphosa achabalalise isizwe sonke angene phakathi kweastronaut futhi ame phandle khonale akulanto engaba nqabela ukuba bakwenze bangakwenza ngeqiniso banga loba yisiphi isikhathi abafuna ukukwenza bangawuletha ube luthuli nxa befuna kodwa phakathi kwemzuzu elithumi lanhlanu kusukela manje futhi lokho omunye angakwenza omunye futhi ngeyinye indlela futhi ngakho uyabona ukuthi balesibonakaliso kodwa lolo hlobo lwesibonakaliso luyabayenza besabe bayabambana ndawonye behlanganisa amandla abo ndawonye umhlaba okhululekileyo bahlanganisa amandla abo ndawonye amakhomanisi bahlanganisa amandla abo ndawonye kanye leRussia umuntu wonke kodwa omunye wesaba omunye bona isibonakaliso esesabekayo kunjalo lezo izibonakaliso zesizwe futhi lezinto kodwa ibandla lemkeli isibonakaliso sasezulwini umastronaut amen uJesu Kristu ngesimo sensiki yomlilo leyo ayeyiyo kutestamente elidala leyo ayeyiyo lapho ehlangana loPaul endleleni lapho esiya eDamaseko uJesu ofanayo lapha namuhla futhi kwenzani khona kuyaletha khona ukwesaba na kuletha uthando ukubambana komunye lomunye amen ukuzwelana omunye lomunye kuletha uthando lukaNkulunkulu oh ukusibambanisa futhi nokusiletha umzimba kaKristu ebunyeni njengomlobokazi yikho okukwenzayo manje lumanyana omkhulu lo uNkulunkulu bayazibambanisa bona iqembele lodwa lapha ukulwisa elinye iqembele lodwa lapha ukulwisa elinye lapha ibandla lime phakathi kwabo khangela lokho okwenzakalayo kuza kubambana labo lokho kunjalo kodwa manje siyafumana ukuthi kuletha ukwesaba lokubindeka kodwa ibandla umlobokazi ubanjaniswe ngonkulunkulu oyedwa ngaphansi komoya munye umoya kankulunkulu kumanyano munye kankulunkulu ongcwele ukuba ngumlobokazi oyedwa ogcwele kunkulunkulu kunjalo konke ndawonye ukubambana komzimba umzimba ulindele njengomlobokazi njengoba wona ungumlobokazi njengoba sibiza ngokuthi umlobokazi ngesikhathi sokubambana komlobokazi ibandla liza ndawonye kumele kudale uthando nje phakathi kwethu ukuze kube nzima ukuba khatshana lomunye kunjalo lapho wena nje awudingi ukuncenga abantu ukuthandaza awudingi ukubancenga ukukhonza uNkulunkulu awudingi ukubancenga ukwenza okulungileyo bayathandana laye nje kuze kungabi lokunye nje ucabangani ngenkazana encane inkazana sibili enhle encane eza kuthatha lensizwa enhle ahlanyisana laye ngothando kutsho okunenge kuye okwedlula impilo yakhe futhi uyakwazi khona manje ukuthi baza kuthatha lapho lelo langa lomthathu lisondela lo manka omncane ngiyakutshela yena uyahamba hamba bona yena uyalungiselela konke uyanikela konke kuye ngokugcweleyo kunjalo yonke into emthabisayo yikho kuphela afuna ukukwenza awu kumele kube yindlela yebandla lamuhla ukuba impilo yethu imele ibe ifihlwe kuNkulunkulu ngoKristu ibekwe uphawu ngomoya ongcwele into ebengilifundisa yona lapha ikulitshela ngalezi izibonakaliso lezinto ezijiyeneyo ezenzakala Kangila sikhathi ukwenza manje ngiza kwenza komunye umbiko inkosi ithanda. Kodwa sasele inye into esilelayo bandleni futhi sifuna lokho ukufika kulokho njalo sengiseduze lakho manje bona sifuna ukufika lapho nxa kumele ukwenze nxa ungakwenzi yikho kuphela kumele ukwenze. Ngoba khangela isikhathi sokubambana sesisondele ngoba uNkulunkulu useletha ibandla ndawonye ukuba lo hlwitho ukuya emtshadweni womanyana omkhulu lapho uNkulunkulu lomuntu baza kubambana okwaphakade lapho izidalwa zesikhathi zibambana lena phakade kwake kwenziwa ngesimo sendodana yomuntu emhlabeni futhi wayemele anikeze ukuphila kwakhe ukuletha amandla okubambanisa abanye abantu lalawa amandla afanayo awumlobokazi kaJesu Kristu. Futhi manje ibandla lizibambanisa lona emzimbeni kaKristu lizikhulule lona laziqamula kuzo zonke izibopho ezincane lazilungiselela lona lisiza ndawonye umanyano phakathi kwabo uthando lenjabulo futhi umoya ongcwele ehamba phakathi kwabo mina bo isikhathi esinjani. Njengoba sibona amadata elungiselela, sibona la madata amakhulu elungiselela, sibona izinyamazana inyosi zilungiselela, sibona amayezi elungiselela, izulu sibona konke ukuthi kuzibambanisa njani ndawonye okokufuqa kwakho okukhulu. Sibona inhlangano yezizwe ndawonye bezibambanisa ngesikhomanisi. Siyababona bezibambanisa ngapha ezizweni zentshonalanga. Sibona ibandla lizibambanisa ndawonye labo bonke abanye. Ngakho akula kwenzeka sibili kwakungela esinye isikhathi okwakungaba ngalindlela kwakungeke kube ngalindlela iminyaka engamathumi amabili edlulileyo kwakungeke kube ngalindlela kwakungeke kube leyi ndlela iminyaka elithumi edluleyo kumele kube khona manje bona ngokuba lezo nkolo lezinto zazingakafiki kule ndawo manje vuka zinyikinye ngokuphangisa futhi ukhangele phandle lapha esikhona singaphi na njengalawo amadoda izazi siqondile nta kanye lezwi lakhe futhi ukukhanya kwenkosi kukhanya endleleni yethu. Uduma kuNkulunkulu kweliphezulu futhi uduma kuNkulunkulu wasipha uJesu Kristu lo esimthandayo futhi wasiletha kule indawo njalo lapho thina singabantu bakhe sithengwe ngentengo yegazi lakhe. Mina bo lapho isikhathi sokubambana sisiza sikhangele lapho sibambana omunye lomunye ezibopheni zomoya wakhe siya kungaba ngumoya wakhe na ngeqiniso ngumoya wakhe kungani njalo kuyilizwi lakhe futhi yena uyi lokho kungumoya welizwi njalo lapho lowo moya wesithembiso usiza phezu kwakho uziqinise futhi uzitshengise wona khona lapha khona kungumoya ofanayo kwakuyiwo owawulomosi enkangala kwakuyiwo owawuphezu kukajesu kristu nguye owahlangana losawule sendleleni yakhe siye eDamaseko uyafana izolo lamhla futhi laphakade njalo yena wenza into efanayo futhi sibona izizwe ezindawonye sibona inhloko zamabandla ndawonye sibona isikhomanisi ndawonye sibona izinkolo zibambana sibona zonke lezi zinto futhi manje sibona umlobokazi ebambana lelizwi. Mina bo isikhathi lapho abangcwele beza kuphakama ukubambana lalabo abaphilayo ukuhamba bayehlangana loJesu Kristu laphakade. Ngabe uNkulunkulu engasiza wonke umuntu kubambana loKristu kulobu busuku. Siza kunikela konke okwethu esiyikho konke esilakho umphefumulo wethu konke umzimba lengqondo kuJesu Kristu futhi sikhangele leso sikhathi sokubambana nga icilongo likaNkulunkulu likhala lesikhathi kasikuba khona futhi ukusa kudabuka kube yibunaphakathi bubenyezela bubuhle lapho abafileyo kuKristu baza kuvuka babuthane elizweni elizayo phesheya lomlobokazi ophilayo ukuhlwithwa ndawonye. Khange ukubamba uNkulunkulu ebambanisa ibandla kanye lezwi lakhe ilizwi kanye lebandla ukuze bonke babe into yinye khuluma lokho futhi kuza kwenzakala yenza lokho futhi kuza kwenzakala lokho yikho yimi lo phambi kwenu yimi lo ekufakazela yimi lo elani kukahle siyafumana lokho manje isikhathi siyeza lapho icilongo liyakhala futhi labo abancwele abaleleyo emuva le abangeke bapheleliswa kungelathi bathembe thina amaHebheru 11 futhi lapho besiza ndawonye bayabambana laba pila ibandla libamba nalelizwi njalo ke ibandla lelizwi kubambana ndawonye besibamunye abangcwele abafileyo kanye labangcwele abaphilayo bebambana ndawonye ukuba munye futhi bonke behamba ndawonye ukuyabambana lo Kristu phesheya ukuya edilini lomthimba wendlu isikhathi sokubambana futhi izibonakaliso zigcwala indawo yonke izibonakaliso zisezizweni izibonakaliso zokusikhomanisi izibonakaliso ezizweni zentshonalanga izibonakaliso kukhansili yamabandla njalo isibonakaliso silapha ngalobu busuku ngaphansi kokusekela kukamoya ongcwele futhi lezwi likaNkulunkulu likuqinisa likwenza kube liqiniso amen isikhathi sokubambana isiboniso sesikhathi sokubambana sikhothamsena amakhandethu Nkosi Jesu lapho inhliziyo yami ehawulayo iseqa ngentokozo lapho ngibona amathuba ami indoda ephakathi laphakathi kobudala kodwa kunjalo amathuba ami okubona wena usiza kulesi zukulwane ukuphila futhi ngime lapha ngibone lapho icilongo likhala lo ongcolileyo ungcolile njalo lo olungileyo ulungile njalo lo ongcwele ungcwele njalo oh Nkosi Nkulunkulu uthi ukucabanga ngathi simile ngesikhatshana ngokucwayiza kwelihlo lapho umhlaba ungasoze wazi lokho okwenzakalayo kodwa ngesikhashana uzabona kuvela phambi kwakho abathandekayo bakho asebadlulayo sebeyile ukuzobambana lawe njalo futhi siza kuguqulwa ngesikhashana ngokucwayiza kwelihlo uthi siya kuhlwithwa ndawonye ukuhlangabeza inkosi yethu emoyeni njalo ke ukubambana kanye laye ukuba khonale kokuphela futhi singasoze saphinda sabakhatshana lobukho bakhe futhi kuyinto bani enkulu namhla Nkosi ukwazi ukuthi manje sibambane ngomoya munye umoya munye umoya ongcwele ubambisise ilizwi lakhe lingena phakathi kwethu futhi kuyinto bani enkulu lithuba bani ukuzehlukanisa lomhlaba wonke ukuzibambanisa lo Jesu Kristu futhi ukucabanga ukuthi ngelinye ilanga ngesimo somzimba lomzimba ofana lomzimba wakhe yena wenkazimulo siza kuhlala edilini lomthimba futhi lapho sihlanganiswe futhi sichathe ngomthimba kuye ukuphila njengomlobokazi lomyeni ezikhathini ezizayo ngobunaphakade obungelaka kuphela Nkosi Nkulunkulu lokho makungabi ngomcabanga oyinganekwane ebantwini kodwa makube qotho kuze kuthi indlala lokuma kuza kungena ebantwini okokuthi baza bebala amaphephandaba abo bekhangela phezulu belalela iradio lezindaba futhi bebona kuyisikhathi sokubambana izibonakaliso zibaneka Nkosi Nkulunkulu njengoba sikhulume ngabafazi lokho abaza kwenza ngezisuku zokucina lakho ibandla liza kwenza ngezisuku zokucina futhi lezi zukulwane zebandla ukuthi ziza kuba yini njalo ukuba izimpawu ziza kuba yini zonke lezi ezinye izinto futhi siyabona njengoba kwakunjalo ngezisuku zikaNowa siyabona njengoba kwakunjalo ngezisuku zeSodoma lezi kaLothi lapho ingilosi kaNkulunkulu yazazisa iphakathi komzimba womuntu eyadla inyama yenkomo futhi yanatha ucakho lwenkomo yadla isinkwa njalo yema lapho futhi ikwanisa ukutsho lokho okwakusenzakala ngemuva kwakhe futhi uJesu wathi into enye iza kwenzakala ekubuyeni kwendodana yomuntu Nkosi Nkulunkulu sibonile iphiramidi ukuthi siyakha njani phezule futhi sabona ukuthi singenza njani lezi izinto kuyo njalo sabona ukuthi sisekupheleni kwesikhathi silindele ilitshe elinhloko yegumbi uDumo kuNkulunkulu siyathandaza baba ukuthi uza kuvusa abantu ngokuphangisa manje futhi usiputhanise ndawonye kanye lothando lobungcwele lenhlonipho kuJesu Kristu futhi lomunye komunye nga kungaba khona abanye lapha ngalobo busuku abangelalo leli themba lihlezi kini ngaphakamisa isandla sakho kuNkulunkulu uthi Nkosi Nkulunkulu ngibambanise kanye lawe ngibambanisa kanye lawe uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise lawe wena yebo ngibambanise kanye lawe Nkosi yebo oh mina bo izizwe zehlukana uIsrael yavuka khangela uIsrael khona ngale babambene ndawonye uIsrael bevela emhlabeni wonke baze ukuzobambanisa ukuzobambanisa futhi manje sebeyisizwe bayisizwe sibambeneke bale flag yabo imali yabo ibutho labo konke nxa bake baba hikho bayikho manje uIsrael ubambene iRoma libambene ibandla libambene Jalo mlobokazi uyabambana. Amen. Futhi lokuza kwalo manyano omkhulu. Kuyini konke kulanda leso sibonakaliso? Leso sibonakaliso esiqhakathekileyo esikhulu. UJesu lomlobokazi wakhe bebambene sengathi bamunye. Baba uNkulunkulu, phana lezi izibusiso engizicelela laba bantu futhi masibanjaniswe kuwe ngenhliziyo langomoya lapho bephakamisa izandla zabo bekufisa lokho. Nkosi uNkulunkulu, sihlambe futhi senze sibe ngabakho kuphe khona Nkosi. Yikho kuphele sikwaziyo lesingakwenza ikucela futhi ke wena wathi nxa singacela njalo sikholwe kumele sikwamukele. Ngikukhangelele Nkosi, ngiyakubonga wena ngebizo lika Jesu Kristu. Amen.
Ngiyamthanda yena. Ngiyamthanda yena. Ngoba yena wangithanda kuqala. Wathenga isindiso yami esihlahleni seCalvary. Amen. Oh minabo,
khangela umyeni uyeza. Yeza ukumemeza kwaphakathi kobusuku. Siza kwenyuka ngomkhosi nxa sonke singabambelela njalo sihlangane laye esibhakabhakeni. Linda uthandaze mfowethu, funa omunye athathe umqele wakho ngoba ubuthukuthuku lohlehle emuva akasoze aqoka ingubo yomshado. Kunjalo masilungeleni lokho kumemeza kwaphakathi kobusuku. Kuza ngehola lapho ungakhumbuleli, kuza kuba lokumemeza hatshi phakathi komhlaba ongakholwayo. Kuza kuba imfihlo kodwa kwabakholwayo abakhangelele lokho. Uyabona izinkanye ziqondana, bona kwavezani na khonoko nje njengoba kwenza okokuqala. Bona sesilapha izibonakaliso ziyeza. Sibona izibonakaliso sivela zokuza kwakhe okubusekileyo. Khangela, khangela amahlamvu omkhiwa asisiba luhlaza. Ivangeli lombuso seliye ezizweni zonke futhi sesiseduze ukuphela sokubonakala. Yikho ngokuthaba kude sizamemezela umbiko wokubonakala kwakhe okubusekileyo. Kunjalo na, oh memezela umbiko wokubonakala kwakhe okubusekileyo. Yikho okumele sikwenze. Tshela umuntu wonke, lungela ukuselela ukuhlangana loNkulunkulu. Amen. Ngiyamthanda yena. Oh, ngimthanda kanjani yena. Manje masimene ngezinyawo zethu kaThes. Lapho sivalelisana, yelula uqawulane lomunye futhi futhi.
Size sihlangane. Qawulani izandla manje. Size sihlangane. Size sihlangane. Enyaweni zika Jesu. Size
khumbula ungabizwa ukuhlangana kwethu okulandelayo ngaba sezinyaweni zakhe.
Oh uNkulunkulu abelani. Size sihlangane.
Manje khumbula nje singakahlangani futhi singakahlangani ngesonto ekuseni kumbe ngolwesithathu ebusuku. Kungaba yikuthi into yokuqala uyazi omunye kabonakali. Kabonakali futhi abasekho. Oh ukucabanga ngomkakho engasabonakali. Kumbe umkakho engasabonakali. Lo mka John kabonakali futhi langapha abantwana kababonakali. Konke kwenzakele. Kuyini okuthetha indawo? Ngakho ke uyabe susele emuva. Oh ukukhala lokulila abanye lapha abalahlekileyo betshelwa ngesiphetho sabo. Bakhalela amadwala lezintaba njengo Israyeli bebuyela emzini ethempelini. Bathandaza kodwa imithandazo yabo yayisedlulwe isikhathi. Bona baphika umbiko. Oh mfowethu, ungafi wakwenza lokho. Loba ikuyini okwenzayo? Mana uliqawe ejogweni. Yebo nomzana, manje size sihlangane siza kwenza lokho.
Thathi bizo lika Jesu kanye lawe njengehawu kuyo yonke iminako lapho izilingo zikubuthanela.
Wenzani?
Biza lelo bizo ngomthandazo, bizo eliligugu. O lihle kanjani themba lomhlaba lentokozo yasezulwini. Bizo eliligugu
Oh lihle kanjani. Themba lomhlaba lentokozo yasezulwini. Masikhothamsene amakhanda ethu manje lapho sihuba. Ngebizo lika Jesu sikhothama sisiwa ngobuso ezinyaweni zakhe. Inkosi yamakhosi ezulwini siza kumqela yena lapho uhambo lwethu seliphelile luza phela ngelinye ilanga. O bizwe liligugu, bizwe liligugu, o lihle kanjani. Size sihlangane njalo uNkulunkulu abelane. Themba lomhlaba lentokozo yasezulwini. Bizo eliligugu, o lihle kanjani. Lihle kanjani. Themba lomhlaba lentokozo yasezulwini.